kwakuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi udubo lokusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe luzaphazamisa imizamo yonke yokuthuthukisa umnotho welizwe, ikakhulu ekusebenzeni kwamankampani amafektali lakuhlangothi lwezenjiwayo.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye empini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngeleRussia eyokuthi kulesizalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo leUkraine zincedisana lebutho laseUkraine. Abanengi bayalisola inyathelo likahulumende likamongameli Mnangagwa lokukhetha umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcinisihlalo wekhomishini yobona lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, ithi isisinda isikwelede eyasithatha iqhelisa isitishi samandla kagetsi esewange Unit 7 le 8 kanye lezokuthenga ugetsi kwamanye amazwe ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-$2 billion. Wasaphethe isikhundla somqondisi walinkampani umnumzana Eliab Chikwenere utshele ikomiti yedala lephalamende ebona ngendaba zamandla kagetsi ukuba linkampani iyehluleka ukutholisa uzulu amagetsi eneleyo ngenxa yenhlupho ebhekane lazo ezigoqela ukungahlaliseki kwesindo semali yelizwe, izikwelede, ukwanda kwamakampani amatsha emba amatsha ligugu lokunye. Lokhu sekubangele ukuba indawo eziningi ziswele amagetsi njalo amanye amabhizimusi lamankampani esevala kumbe ukwehlisa izinga lokusebenza kwawo. Inkampani emba iPlatinum Air Zimplats ikhuphe umbiko kuyona liviki sithi isiqale uhlelo lokwehlisa inani lezisebenzi zayo ngenxa yomumo wenotho ongamanga kuhle eZimbabwe kanye lokwehla kwentengo zePlatinum. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yecubunguleze notho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, umnumzana Stevenson Dlamini.
Ngathi ilandelele indaba yezisa okubalulekileyo kunekumele sibekwazi kubana ivele kezinyinhlelo eyazimayelana labanye amazwe ukubana izabe ithengisela amanye amazwe enye ingxenye yamagesi ukuze bathole imali yangaphandle. Mhlawumbe lakho ngokunye osokwenza kube la magesi amalithwana ngezi kwalokhu ilizwe umumo welizwe uyaphucuka mihla ngemihla, ikakhulu zikhangela uhlangothi lwezokwemba ezomnotho ezingaphansi komhlabathi ezingathi mining. Icapacity yebhesa yayingathelelanga iba izinga lelo eselikhona kathesi. Lakho futhi ufaka i-demand phezwe zesa capacity abalayo kathesi. Lakho-ke esingakutsho unye ukuthi izamile ukwengezelela icapacity okuyinto enhle kakhulu. Khangelele futhi kule El Nino eyehlisiwe amandla amanzi okunye futhi okwenza kufilele futhi igesi elizweni lakithi.
Pho nxa sibona udubo lolu alusoze luphazamise na ukuthuthuka kwenotho yelizwe?
Kuzatshaya sibili kwamaminisi angathi asakhula asazama ukuthuthukisa. Kunzima kibi ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi, ikakhulu ekusetshenzisweni kwe-generator kuyakhweza intengo yokwenza ibhizinisi. Lokho kuba nzima kibi. Kodwa sikhayelele ukuthi abadla kakhulu amankampani amakhulu anayo ukwanelisa ukuthi bafike kuzinga lokuzifanyela bona awabamandla kathi. Ikakhulu nxa sikhaya emhlabamthile emayini, ye asiwo wonke amamayini ayenzi iprofit enkulu kodwa balawo amandla ukuthi bazifakele zabo indlela ezamasola farm angacina encodisa lamasomo abhizinisi abancane ngoba abasizo basebenze wonke amandla wesikhathi kuyaba lamanye asilelayo abangacina bawathengisela laba abamabhizinisi amancane ukuze kungabi lokudiphenda kakhulu kumandla wona la malutshwane akazisa esilawo.
Kumbiko wabo abezisa bathi balesikwelede esifika ku-$2 billion, ukuze kuphathiswe yikuyini okungenza ukuthi isikwelede lesi siphangise ukuphela.
Ubuhlungu bakhona ukuthi ezinye inhlelo esingazikhuthaza ezingenza ukuthi leso sikwelede siyehle masinyane zinxeba osomabhizinisi bethu ngoba kuyabe sekusithi ukuthi osomabhizinisi abaningi amakhulu lawo bengasaye yami kuzisa bezenzele okwabo okunjengamasola izisa ibisithengisela amanye amazwe leyo gate ekhona yiyo indlela engathi iyaphangisa kodwa yindlela engaletha futhi kunzima kulawa abavele bekhona abakuba.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi ecubungele zenotho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngeleRussia yokuthi kulezi zalane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo lele-Ukraine zincedisana lebutho lase-Ukraine. Ugatsha lwezomvikela lwake leRussia luthi abeZimbabwe abalwa bekucele le-Ukraine laba bahlanu njalo luthi ibutho lalo selibulele oyedwa. IRussia ithi njalo amanye amazwe aseAfrika lezi zalane zawo ezincedisa kubutho le-Ukraine agoqela ele-South Africa, Kenya, Algeria, le-Nigeria. Kuthi apheche agoqela eMelika, Poland, Romania, iBhilitani lamanye achiyeneyo. Ithi njalo kusukela ngomnyaka ka-2022 kuqala limpi, abantu abevele kwamanye amazwe bezolwisana layo bekucele le-Ukraine bedlula inkulungwane ezilitshumi 13,387 njalo lithi asebefele kulimpi bazenkulungwane phose eziyisithupha i-5,962. Kodwa iRussia ayichonga ukuthi bakhona yini abakwamanye amazwe abalwa kulimpi bekucelelayo lokuthi bangaki. Umphathintambo obona wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengabambeka ecingweni kanti lonobhala kugatsha lwakhe umnumzana James Mazowu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye empini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini. Yayisenzeka kungakafiki impi yokuqala yomhlaba wonke jikelele, First World War, ibe kusenzeka kungakafiki impi yomhlaba wonke jikelele yesibili, Second World War, bekusenzeka eVietnam, eSouth America, bekusenzeka eMiddle East, bekusenzeka njalo ezimpini lezi ebe silazo silwela inkululeko. Njalo kuyenzeka namhlanje emazweni wonke lapho kulezimpi khona kulabantu abavile emazweni ahlukahlukeneyo abakulelicele lakulelicele. Ngilethemba ngilesiqiniseko sokuthi njengoba bekhona abaseceleni le-Ukraine bakhona njalo abaseceleni le-Russia. Kusebenza kanjalo vele kulamalanga ezimpini. Umehluko yikuthi iRussia isuke yabhala kuphela ukuthi kulabantu abavile endaweni ezinjezinjezinje. Akutsho ukuthi kuyaqala ukwenzeka khonokuya. Kuyenzeka vele kuzo zonke izimpi, kukhona kuzo zonke izimpi, bakhona njalo abaseceleni laseRussia yona ngokwayo.
Singathi abeZimbabwe laba kuyini okubafuqileyo ukuthi bayebambisana le-Ukraine ekulwisaneni le-Russia? Kungaba yimali kumbe kungaba ngufutho wokungafuni ukubona elinye ilizwe lihlukuluzwa ngelinye njengalokho kwenziwe i-Ukraine yi-Russia?
Izizathu ezenza ukuthi abantu basuke baye ezimpini babe yilokho okuthiwa yi-mercenaries inengi kakhulu, okunye yinzuzo eyabithenjisiwe kuleyo ndawo ukuthi uma ngingahamba ngiyokulwa kuleyo ndawo ngizazuza okuthile ngikwazi ukondla abantu bami. Ikakhulu nxa kule ndlala bayasukuma abantu baye ezimpini zona lezo becabanga ukuthi bangazuza okunye okuthile kokondla abantu babo. Okunye yikukholelwa empini kulelo celo yabo siyalijoyina ukuthi lilwela lokho okukholelwayo la ubusuhamba ngena kulelo cele kodwa ke njengoba ngishilo amacele omabili abalabo abantu kanjalo kodwa ke ngobuningi babantu abasuka besiyakulwa ngabafuna inzuzo nje ukuthi mhlambe bangathola ukuthile kokugcina abantu ababa abanye sebayujwayela nje vele ukuthi bayabhoda umhlaba wonke bahambe bengena ezimpini esithi ngama professional mercenaries ngakho ke akumangalisi lokho esikubona kusenzeka la kulaba bezimbabwe
umnumzana efidlela ncube ucubungeleza umbusaze ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo we studio 7 ekobulawayo Wezi patelane le Melika, owaye ngumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa engahlalisekanga ngoba eseswele imali yokubhadala isibambiso sebail esingama dola angamakhulu amane, $454 million. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. UTrump kumele abe sebhadelele imali mhlaka 25 wa inalinyanga, umhla 25 wa inalinyanga engakedlule. Lokhu kwenzakala kule minye njalo imibiko ethi umkhankaso kaTrump uzoswele imali yokukhankasa. Amagqwetha akhe athi kumele athengise enye impahla yakhe ebalisa ezakhiwo ukuze athole imali yokubhadala lesi sibambiso. Ukuhlazela lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxe lolandela zombusazwe omnumzana Tim Morengai.
Into esiyibonayo lapha epolitics yeAmerica ikuthi ma ukhuluma izinto eziningi ezingakwanisiki ukubonakala ukuthi zivela ngaziyanga vele abantu beAmerica bayakukhipha lapho khona ukuthi ukhulume iqiniso. Siyabona umnumzana Trump wayelokhu ekhuluma esithi yena imali elayo iningi ifika layo kuma 10 billion but amanye amasesa athi ule 3 billion kathethi ngibona abantu bakhe abaningi o abangani bakhe sebephonga uhambiswa ejele ngendaba zona lezo zokuqamba amanga. So kathethi sizabona ngoba bathi bona anti ule bond leyana owayibhadalayo last week $91 million eka mama lwana u-E.G. Carroll and then kathethi sebefuna ukuthi abhadale $464 million ecela laye ibond kuma bank abantu bamncedise okasoza cuphe lapha angena khona but sibona ukuthi konke lokho ngamanga ngoba sabona izimali zonke owazifundraiser zona for the general election laphana $250 million after 2016 laphana yahamba yasetshenziswa ukuthi ilungise indizamtshina yakhe ngoba yona layo yayingasasebenzi
kodwa nxa sikhangele lona icala alethesifayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthula imali enganani ubona kubangelwa yini lokho
ukuthi ufuna ukuthi abantu bemncedise ngokukhankasa ngemali asikwazi lati ngoba siyakwazi ukuthi Trump umnumzana Trump hayi ukhuluma izinto eziningi ezingekho and kathesi sesibona ukuthi hayi umthetho ongathiwa somhlaseli ukuthi bangamnceda abantu abaningi asiyabona ukuthi layo lamasupport amaningi but they have been overstripped ube kudonetha lokho and siyakwazi ukuthi imithetho yala ayivumi ukuthi uthathe izimali zecampaign uza akho ukuthi abantu baze belokhu bemvotela na hayi into yakhona awungathi ayikachisi ngoba siyakwazi ukuthi the test ikuqalisa kwamacampaign gakaqalise officially ngoba ngama presumptive nominee so after June laphana sokuchaya ama congress e Democratic Party le Republican Party ayi kebe sokuhanjwa yikho sizabona khona iqiniso lonke and sizabona ukuthi abantu bayabelokhu bemsekela yini ngokukhuluma amanga okukhona
umnumzana Tim Morengai ulandela zombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona apha eMelika Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission Umabhalane omkhulu ophethe iofisi kaMnangagwa Mnumzana Martin Rushaya wethule umbiko lo esithi uReza ukhethe ukuba athathe isikhundla esasibanjwe ngunkosikazi Lois Matanda Moyo okhethwe enyakenye esikhundleni segqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Okwamanje uReza ube ngomunye wabakuhlangothi lwabatshutshisi olwe-National Prosecuting Office. Wazakala kakhulu ngokubophisa abantu abaningi abagoqela uMnumzana Job Sikhala owahlala phose iminyaka emibili eshgrubi Maximum Security Prison emelele ukuthonyiswa icala lokutshotshozela odlakela lokunye. Ekhetha uReza uMnangagwa uthe uzakwenelisa ukuvimba inkohlakalo ememetheka ngamandla eZimbabwe evezwe nyakanye inhlanganiso ye-Transparent International njengelinye lamazwe elenkohlakalo esabekayo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa wenze okungekho emthethweni ngoba uReza akazi lutho ngokuphathwa kwendaba zenkohlakalo. Abebandla lezano-PF bona bathi uqondile okwenziwe nguMnangagwa loba isikhundla lesi singabikwanga kumaphephandaba njalo singosomuntu oseleminyaka emine engumahluli edalele High Court. Ophethe isikhundla lesi kumele njalo abe ligqwetha eselisebenze iminyaka eyisikhombisa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele ipinganothi edalele ephalamende kubandla le-CCC lo Mnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba seNsiza South edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Usibanda usungula lingxoxo.
Angiboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama-appointments ayenziwa nguMnangagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama-appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi ekudla ngesizathu sokuthi useduze nami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kuMnangagwa laphana. U-Michael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana noMnangagwa betholakale besiyatshona ejele. Angisakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayihambela wasuka eHarare wayetsholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngikamalunga.
Waze wasuka engu-Deputy Prosecutor General eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etsholotshwa. So yiyo indlela abe akade epursue ngayo abantu be-opposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwe ukuthi ayifane ekhaya hamba uyohlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-Anti-Corruption Commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Yeah, Baba Nkomo, uyamuzwa lapho uyakhuluma uSibanda ukuthi lapha vele akula lutho oluzayenzakala. Ikuphonga unikana izikhundla nje ukuthi kaphula lawe. Kube njalo.
Sikhandeni sonke ukuthi uma lowo uMichael Reza ethiwa lesi sikhundla uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi njalo ulezithupha zangikhona yini. Ekufumanisa ukuthi uPresident uthethe umuntu olama qualifications, umuntu ovele eqeqethile kulowo msebenzi. So uthina sesingahamba ngendlela ukuthi usebenze kanjani, sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphiwele leso sikhundla. Ayisikho. Ayinto khona yikucabangela. Sibese sinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhatshwa nje ubhodile amazwe khonapha eSouthern Africa esebenza eqondane lowo msebenzi walowo esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjani esingathi thina ngumuntu oqondileyo ukuthi athathe lesi sikhundla njalo uPresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Awukwazi ukuthi yena uba uSibanda lapha yena wesabani uma ekhayena kwamanye ama-cases akenzakala ukuthi tena ukumthesa ngovalo kuyikuphi ukuthi uzabanjwa yini laye esekucorruption. Ngoba thina umthetho ufayele yaphasi mbone ngumuntu oyenelisayo, ayikhona mbijana.
Yes, yakuzwa kakhulu ke inkomo, kodwa siyawazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni sana kumele ukuthi nga kule minyaka emine ngujaji njalo le 7 years waba ligqweda. So ke sibanda ngena khonapho ke usitsho ukuthi kambe ukukhulunywa ngenkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye umuntu angene ngompana ngoba
ukhuluma ngama-qualifications kaReza, but ama-qualifications akhe sibili amangalisa ureza alawo kasiwazi. Okukhona ureza singakayi kureza ungakhangela i-anti-corruption commission yona ngokwayo. Yiyo yodwa i-commission phose engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcini sihlalo weleyo commission kufuze ukuthi abe le-qualification enganayo. Yipho ukuthiwa kuphela uya-appointwa ngu-president in consultation after consultation of the committee of standing rules and orders. Kala ma-qualification. Lakanye ulukuzela ureza kangenanga ngama-qualifications. Ureza ungene nje ngenxa yokuthi u-president umthandile uyambonga ngalokho akwenzi amenzele khona okufana nokudrive esuke eHarare siya eCholocho kuya prosecutor uMalunga. Lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo ureza ukuthi sake wa-prosecutor civil case umuntu waba convicted. Simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa akula ndaba ukuthi case yakho nge-assault njengakatenda ayibithi kumbe ngeyani as long as kuyi-opposition sibisibili hayi uyagijima nawe noma kungela lutho olukhona. Akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi ureza nazo azenzileyo ezimangalisayo.
Ye inkomo uphosa yakugcina khona baba
uSibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le into yenziwe yini ngabantu bebandla alizondayo abesebona ungane okuthiwa khona lapha konke okwenzakalayo akulanto azayivuma ukuthi lobu umuntu wazabuye sithi uJesu wehlile efikele kubandla leZANU-PF sithi nawe uJesu ngeqiniso uba uSibanda uzaphika athi aseJesu lo ngoba yena vele into alayo inzondo ngeZANU-PF.
Akekho muntu kuleli lizwe ongathemba iZANU-PF ukuthi hayi iZANU-PF mayithe lokhu kukhole. Yikho ke liqinisa ukuthi iZANU ingaba yiyo ethena uJesu nangeyani uyehla. Hayi kansoze ngukhole sibili ngoba iZANU-PF kodwa vele yona ngokwayo yazakala ngamanga.
Lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda oemele ipingano tetale lephalamende kubandla le-TCCC nomnumzana Malaki Nkomo owamela isigaba seNsiza South etale lephalamende ekubandla leZANU-PF bexoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa bathi umdeni kaSifelane Ngwenya odabuka esigabeni seNduna uNtabeni Elowa Gweru okade ecela usizo lwemali efika inkulungwane eziyisikhombisa zamarands 7,000 rands eyokumthwalela esibhedlela ekhaya kaSekho. Bathi usanda kubhubha esibhedlela seJohannesburg lapho abegcinwe khona engelatshwa ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwele South Africa. Ungwenya wahlaselwa ngumngane wakhe, izibhedlela akazisemukeli izigulane ezidabuka kwamanye amazwe ezikwele South Africa okungekho emthethweni. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezempilakahle ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi okwenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ushonele kusoso lesi sibhedlela lapha ade engayilathwa khona.
Yes, sizokuthiwa kengazange athole uncedo esibhedlela lapho kade kumele athole khona uncedo lolu. Ngoba bathekala maphepha okuhlala kule South Africa, akutsho ukuthi ungwenya kambe nguye yedwa ugcine ebhekane lezinto ezinje. Ikanti kade yaphepha phela, ngawuthola usizo olulo.
Kunethemba lokuthi ungakuyukuthi ngawo uncedo vele uthola. Nakhona nje intando kaNkulunkulu singesiphiso, kodwa ithemba belikhona lokuthi engayelathwa, ancediseke ngesikhathi eqala ukungena esibhedlela pho ke aswe yedwa ungwenya oba lohlupho olunje esihlangabezana nezizalwane zakithi eziningi kakhulu ezihlangabezana nohlupho lokuthi esibhedlela lapha sebebuyisele emuva kuthiwe kufuneka izimali upfront. So inkinga mpela esesike sayikhulumisana namanye ama-medical aid societies nabo-Dr. Maphisa labanye abantu nje ukuthi kunganjani mhlawumbe sibe lo hlelo lwama-migrant clinics. So bayahlupheka kakhulu abantu bakithi lapha ikakhulu pregnant women imali zi-demanded upfront njengoba sibona namanje oyisigulane nalo adelimele ngenxa yokuchawa umngane wazogcina se-brain dead njengoba kunje ufe ephihlika khona pha esibhedlela kodwa engalithola usizo.
Yes, ungajoke ukuthi pho abafisa ukunceda baye ngaphi baba Nkolas?
Sisaqhubeka sicela ukuncedo kuwona lana ama-account details asirculatayo esilayo i-statement asisibhalile silama-account ama-account numbers asirculatayo sengingayibiza-ke manje i-account number le number kadadewabo kamuyi 079-679-1843 bhala wethu uPrecious Spanda 071-064-8167 nakimi besebe ngasondelela ku 073-984-0241.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumele senhlaniso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7, linjani Studio 7, lo ngiyalibingelela uMilton Nkomo ndaboka lesigabeni senkaye ndaboka enkofudu ngibingelela bonke izihlobo zabo malumama Salavo lo Salangthoni bonke nje labo makhelwane ngibingelela ngegama lenkosi ngiyabonga Studio 7.
Salibonani ma Studio 7 ninjani Mthembu zithembayo nsejwani iChurutshu hayi ngiyabonga bonga ngizabantu mabekhuluma lapha ngamajaha la ngobuselo sobukhona bathi indlala ayisiyo ndlala le hayi umthetho uyalekha uhulumende kaqinisa umthetho izinto zikhona ukudla kukhona sibile yeke indlala ikhona kodwa kayisiyo lana indlala enzima kakhulu yana indlala esayibona ngesikhathi umgqabe esabusa indlala yayinzima kakhulu kodwa kabusela kawuzange kube khona njengalobo bukhona kathesi. So sicela ukuthi uhulumende nabangaqinisa umthetho mayengaqinisa umthetho thethe siza bambela ngezandla zethu amasela sizazibambela sizenzele njalo sicela ukuthi angasibophi. Ngiyabonga.
Ya hayi bukhulu ubunzima kuleli lizwe esiphila kulo since sazalwa thina abanye sibuswa ngamandofa. Hayi kunzima bafowethu abantu abanenhliziyo ezimbi abantu abangacabangeli abanye abantu yazi lo mhlobo lo unenhliziyo ezimbi and awone big vision umhlobo one small vision ofuna ukudla wodwa awufuna ukuzenzela wona nabantwana babo. Hayi sasadubeka kuleli lishi. Hayi siyacela abantu bakithi asivoteleni ibandla elisha ngoba kunini iminyaka emingaki sibuswa ngamandofa akubonakali ukuthi benzani okwaba kubulala ilizwe nje kuphela ama small vision nabo lawo.
Studio 7, Studio 7 sasibonani ngithuma lafana elibhali sasibonani basakazweni. Hayi sokusimangaza ke manje ukuthi sine sihlele ukuthi khona akusela kudla eziphaleni enough. Upresident wenu ekhuluma ukuthi ukudla kuningi kakhulu izimbabwe ichayile inala ngikhuluma manga umuntu omdala sina sifuna ukudla thina ngalanga inkomo labo thuma lapha ngobulawa lapha ngeke likhumtshe ngamsebenzi khulumani ngokuthi inikeza abantu ukudla angithi lisigijimele uye parliament lifuna khona lokho sifuna ukudla ningaze sitshele itourism lapha ukuthi uthi ukudla ulitshana lisebenzani manje indlala le ibona ngumuntu wonke kudala futhi igovernment ilungiselele abantu bathe banenhlelo omalaki yizo esizifunayo bangasitshe ukuthi akusela kudla thina sifuna ukudla thina la ezimbabwe.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi izimbabwe wethu le hayi vela sakujabuleli lokuthi nje kuthiwe yikhani sukuphonga ukukhulunywa uthi uhulumende akulaza hulumende kuthi akuphonga ukuthiwa hulumende akula lokho akukanye lokuthi kulo hulumende kuphonga ukukhulunywa kuphela akula ncedo phela uhulumende kade unceda ngani njengoba ngala ancedisa abantu amanye amazwe aya uhulumende sibabona bencedisa abantu ba manje owethu lowo yena ubhizi ngokukhangela abantu ukuthi benzani bathathela khonokho abalao kunokuthi abancedise hayi laba hayi abalunganga la hayi shame hayi laba hayi madoda lini elibavotelayo le mbeli ba eligqoke izikhipha khona ayichiyana ndako lokhu kuyasilambisa kuyasihluphekisa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Oka namhlanje silo ugqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.